ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 7 kunhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labomanyano we-European Union sebesole ukuthunjwa lokutshaywa kabuhlungu komkhokeli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni uMnumzana Obeti Masaraure. Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamanzi okuqhubekayo kuleli dolobho kubangelwa ikusilela kwamagetsi elizweni athi ukwehla kwamanzi emadamu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labomanyano we-European Union sebechodoze ukuthunjwa lokutshaywa kabuhlungu komkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Obeti Masaraure. UMasaraure uthunjwe phakathi kobusuku ngolwesithathu ngamadoda ayisithupha ayehlome ngemibhobho wazotholakala izolo etshaywe walimala kakubi. Inhlanganiso yamagqwetha elwela amalungelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights yethule umbiko isola uhulumende isithi inakanela ukuthi nguye oyenze lokhu. Inhlanganiso le ixwayise njalo uhulumende ukuthi achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngendlela ayenze ngayo uMasaraure ngoba kulicala elingavunyelwayo emhlabeni jikelele. Umkhokeli we-European Union eZimbabwe uMnumzana Timo Olkonen laye wethule umbiko enkundleni ye-Twitter echothoza ukuthunjwa lokutshaywa kukaMasaraure khona okuze ngemva kokuba ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-ATUS bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ngemva kokutholakala kwakhe uMasaraure wethule imfanekiso eveza amanxeba okubhaxabulwa emhlane njalo waphuma kuvidiyo ebhanditshe ikhanda lesandla. Ekhuluma kuleyo video uMasaraure ubonge uZulu weZimbabwe ngokuma laye wathembisa lokuthi uzaqhubeka elwela amalungelo ababalisi engela kwesaba. Kodwa uMabhalane kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana watshaye indiva amanxeba kaMasaraure esithi ngawakudala. Walile njalo ukulukholwa udaba lokuthunjwa kwakhe esithi akulanto enjalo enzakeleyo. Sixoxele siphathamandla se-ATUS uMnumzana Fortune Jamela.
UMnumzana u-Obeti Masaraure usukeke wathathwa ngodlame kakhulu ebusuku phakathi kwamabili ngamadoda angaba yisithupha ethwele izikhali zohlobo lwe-AK-47 bamfaka ke emoteni bahamba laye bemthatha nje bamthatha phambi kwemuli yakhe abantwana unkosikazi bonke bekhangele okuyihlukumeza kakhulu amalungelo abantu. Sithi thina ke lokhu kuyayangisa okwenziwa nguhulumende. Bekungapheli nje amahola amangaki uhulumende efake umthetho okubana uzahlalisana phansi lenhlanganiso ezimela abasebenzi kukhulunyiswane ke ngeholo labo. Kodwa ke ethi qeda lapho ke uhulumende ngemva kokuthembisa ukuba akusoze kuphinde kwenzakale ke ukubotshwa kwabameli bezisebenzi, wasuka ke wenza okwehlukene lalokho akuthembisileyo. Okutshengisa ukuthi uhulumende lo uyaqhuqha lapha khona njalo uwesaba noma ngubani owenza noma yini kunje ngeke sisamthemba uhulumende noma nje esibiza ukuba sikhulumisane laye sesiza kubona ke njengeqhinga lokubana libophe ligole abantu libafake entolongweni uhulumeni kamgabe ube ngcono uthi asikufuni ke thina lokho njengenhlanganiso sithi uhulumende kame njengakhathesi nje
ulandela lesi sehlakalo ukuyini eseliza kwenza njengenhlanganiso
thina asithunywa ngumuntu thina asithunywa ngumasaraure thina yithi ababalisi esitshela inkokheli ukuthi sesifuna kwenzakaleni asitshelwa inkokheli ukuthi senzeni kulokho ke uhulumende kumele akubone akubambisise kuqine akuzwisise kunje sesisesaba lokuya emsebenzini ngoba noma nguphi umkhokheli uhulumende uzamlandela ngamunye ngamunye sesihlala lamafoni elezimali ukuba nxa efika kuphela umuntu ofika ezosibuza lokhu lalokhu kumbe ezosibopha sizawutshela umhlaba amapholisa noma azisiwe njengemfanelo kunzima ukuthi enzeni ngoba ayazi ukuthi ngobani abathathe umasarawuli thina njengenhlanganiso ke sesihlanganisa amakhanda ukuthi sicubungule ke impumela yalokhu kutshengisela kwethu sicubungule ukuthawa kwamasarawuli sibone ke ukuthi ke sesiqhubeka kanjani sisiya ngapi asibuyeli emuva sisahlanganisa amakhanda njengababalisi ukuthi kuyini esiza kwenza okulandelayo
Umnumzana Fortune Jamela isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Ikhansili yakoBulawayo ithi ukusilela kwamanzi okuqhubekayo kuleli dolobho kubangelwa kakhulu ikusilela kwamagetsi elizweni athi ukwehla kwamanzi emadamu. Likhansili isilesikhathi ivalela izakhamizi amanzi okwensuku ezifika kwezintathu zilandelana ngeviki. Ingcazelo eyaphiwa izakhamizi ngesikhathi uhlelo lolu luqala yayingeyokuthi amanzi asemalutshwana emadamu. Kodwa umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni uthi inkinga abalayo ngeyokucitshwa kwamagetsi okusuke kubangele ukuthi bengenelisi ukupompa amanzi.
Sasibika ukuthi amanzi awekho emadamu akoBulawayo. Uzananzela ukuthi emavikini amabili kuze inyanga awedlulileyo amagetsi abehamba pose amahola adlula 24 hours. So i-pumping singathi ukupontshwa kwamanzi yikho okwenza ukuthi sehluleke ukuthi sinike abantu bethu amanzi ilanga lonke.
Ingani be sike sezwa kuthiwa lawo asesilela emadamu amanzi imeya.
Engakutsho kathesi ebantwini bakoBulawayo ukuthi amanzi okunatha lawo kuze kuyofika singathi ukula kwezulu ngoNovember December. Okwamanje amanzi silawo sibili. Omanjinela bethu bathi sile 52% capacity emadamu ethu wonke amanzi angayenela ukuthi nathe kuze kuyofika elokuze izivele landelayo.
Ngaleyo ndlela uyakutsho ebantwini bakoBulawayo ukuthi udubo elilalo kuphela olwenza lingenelisi ukubapha amanzi nsuku zonke ludaba lwamagetsi.
Udaba lwamagetsi lokuthi impompi zethu suka zife nxa amagetsi ebuya ehamba esithi ngesilungu yisethi kuyatshisa ama-control panel. Sokudingakala imali eya kwamanye amazwe eyamelika ukuze silungise lezo mpompi.
Amafutha ezimota lawo ayasilela elizweni. Ingcekeza izibi lizibutha ngemfanelo yini?
Besike satshela abantu lapho ukuthi iprogramu kasese sasekwanisa ukuthi silandele njengoba ihlela kwayo, ngoba amafutha uzananzele ukuthi kuqalisa ngo-February kuze kwefika khathesi asekhwele kathathu. Sikhuluma nje i-diesel selikubo-$7, kutho ukuthi ngendlela esasihlele ngayo i-budget ukuthi imali ezasetshenziswa ukuthenga amafutha leyo mali kayisekho, ngoba nxa yokukhwela kwentengo yamafutha. Yilo supesilalo senelisi kuthwala izivi ngendlela ade sithwala ngayo. Kodwa ke sikhuthaza abantu ukuthi bagcine izivi ngaphakathi kwezindlu zabo, singathi phakathi kwamayadi yawo, bengakhiphi phandle nxa bengakatshelwa ukuthi uhlelo luzahamba njani olokuthwala kwezivi.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wedolobho lakoBulawayo. Kulembizo yokwethula inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani loBhengula Khumalo kwele South Africa ngomgqibelo. Umbuthano lo uzangenwa ngabantu abagoqela inkokheli zomdabu ezivela eZimbabwe leze South Africa. Abaqoqa lomcimbi bathi abantu akumelanga baze begqoke impahla ezilempawu zamabandla ezombusazwe, ngoba umbuthano lo ungowezomdabu hatshi ezombusazwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabaqoqi bawo umnumzana Sidumo Nyandeni Skosana.
Umcimbi esinawo uyimbizo yesilo inkosi Bulelani kamncedisi kafana kampango uwaziwa ngolikaroti yena ezaba undube kalobhengula kamzelekazi kamashobana amakhosi abithi.
Wenzelwa ngaphi umkhosi lo?
Lo mkhosi lo uzokwenzelwa lapha eGoli eBerea Park. Igama layo lenkundla yaziwa ngokuthi Alec Goshen Park, kodwa-ke idume ngokuthi iBerea Park. So lo mcimbi uzokwenzela lapho, ngoba imicimbi eminingi yesizwe lapha eGoli siyenzela khona. Ubala o-heritage, imicimbi-ke yabaculi bakamasikandi, yonke-ke imicimbi eminingi ejwayelekileyo sinokuyenzela lapho. Sikubone kufanele ukuthi siyenzele lapho ngoba isizwe esiningi esikamthwakazi sikulele elasehebro Berea nakuboyiveli lapho. Ingakho siyesabheka ukuthi hhayi umcimbi wenkosi awe lapho.
Kahle kahle kuyini okuzaba kusenziwa?
Okuzoba kusenziwa ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo. Sikunanzelele ukuthi isizwe senkosi ikakhulu intsha ingapha kwele South Africa. Ingakho siye sananzelele ukuthi inkosi uma ngabe ibiza imbizo yayo ayibize lapha ukwenzela ukuthi ithole isikhathi sokuhlangana nesizwe. Ngoba nje ubukhosi bakithi buyaqala emva kweminyaka elikhulu lamashumi amabili nanhlanu wachitheka uchithwa abamhlophe. British South Africa Company laphana ngo-1893 sibone kubalulekile ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo ukuze isizwe sikhulume izikhalo zaso enkosini, lenkosi nayo ikhulume izinhlelo zayo enazo ngesizwe, itshele isizwe kube khona ukuhlangana okukhona okufaka okudingekayo, ngoba isizwe siqhelelane nalapho esibuya khona. So sikubona kubalulekile kakhulu ukuthi inkosi ayisondele esizweni sibe yazi mathupha.
Manje linxusile na iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa na?
Akade sigxile kubo ngabamasiko ikakhulu. Sinxusile amakhosi asemandebeleni ngasempumalanga nabanye esibaziyo abamasiko esisondelane nabo kakhulu. Sibanxusile ukuthi bezothamela lo mcimbi wenkosi lo. Esinethemba lokuthi nabanye zakwethu esisebenzisana nabo kwezamasiko nabo bazokube khona bezothamela lo mcimbi lo okuzoba umcimbi ozoba ingqophamlando esizweni sethu sonke kwelikamthwakazi nalapha eSouth Africa.
Sizwa kuthiwa kuzaba kudliwa inyama, kuyini okunye okuzaba kusenziwa?
Siyananzelela ukuthi kwasendulo amakhosi akithi bethi uma ebiza imbizo noma nje kuyiwa esigodlweni noma yinini inyama ihlala ikhona, isizwe sakithi nje inyama kungeyona into eshodayo esizweni sakithi. So sinanzelele ukuthi isizwe sakithi uma ngabe inkosi ibiza imbizo kumqoka kakhulu ukuthi inyama ibe khona, futhi sikunanzelele ukuthi lo tshwala besintu nabo kufanele kube khona ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempela sidla ngoludala esilibiselelayo isintu thina sibuthele emncama esiphiwele emnandi okuhleka le mcimbi wenkosi siyinhlangano evuselela amasiko esikubonileyo ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi uma ngabe sibhiselela amasiko sibheke yonke imikhakha yezinto ezazisenziwa kwasendulo ayisenziwa ngamabutho esenziwa isizwe ngoba inkosi yinkosi ngesizwe sayo langabantu bayo okungukuthi konke esikwenzayo kumbe konke inkosi ekwenzayo kufanele sikwenzele isizwe nesizwe konke esikwenzayo sikwenze ngaphansi kohlelo lwenkosi. Ngiyacela ukuthi sazise isizwe ukuthi lo umcimbi wamasiko sicela ukuthi isizwe sivunule bezavela phambi kwesilo bevunule amaqembu ezepolitiki. Siyacela ukuthi batshele amalunga abo ukuthi angagqoki impahla zepolitiki bagqoke izinto zesintu ngoba inkosi ngeyesizwe sonke.
Umnumzana Situmonyande Nisikhosana ngomunye wabaqoqe imbizo yokwethula inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula kumalo kwele South Africa ngomgqibelo. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseSoweto kwele South Africa. Kangele ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi amapolisa akobulawayo abophe owesilisa owetheswa icala lokubamba inkunzi kanye lelokudlwengula. Igama lomsolwa nguPim Vengai Togara, yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lanhlanu njalo odabuka eHarare. Iphephandaba leHerald lona lithi ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha eNational Peace and Reconciliation izaphatha udaba lwegugurawundi ngokuphuthuma okukhulu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani balaleli labasakazi beStudio 7, salibingelela singapha eZimbabwe. Bizo lami nguJabulani Dube. Into ngapha eZimbabwe sithwele nzima njengamatshe esiphala sho, ngoba into zakhona vele zonke sezinzima, kusakhanya ukuthi siya ngaphi sivela ngaphi. Imali yakhona ukuthi isebenzele uyitholi ungavele uyitole vele ayithengi lutho. Into zikhwela mihla ngemihla, vele akusela nje ukuthi singabona ukuthi siya ngaphi. Ngabe bavumelana ukuthi bakwazi ukuthi bakhulumelane, bahlale phansi bakhulumelane, kungaba ngcono ngoba into zokungabe sezinzima ngapha eZimbabwe.
Lapha bakithi kunzima, kunzima. Nangu-Isibanda hhayi sesithwele nzima. Umbuso kamnangagwa usehlulekile, Mthuli lomnangagwa hhayi sebehlulekile ukusibusa bakithi. Angikwazi ukuthi zaphile siphile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke abasebenzela iStudio 7 labalaleli bonke nje, ngibabingelela ngothando. Mina igama lami ngingusithole kobulawayo. Ngiyacela please kuStudio 7 ukuthi zamanini ukuthi ama audio ephume njengoba enjalo lingawaqhumaqhumi, ngoba sifisa ukuthi uhulumende lo athole ama messages ethu in full. Ngiyalicela, ngilibonga njalo kakhulu kulokho. Lamhlanje ngifuna ukuthi ke ngithinte indaba ebuhlungu, indaba yokuxotshwa kwabantu endaweni ezinenge elizweni ikakhulu emaplasini. Siyakwazi sonke ukuthi ngo-2000 uhulumende wezano uMgabe esesengu-president wavumela abantu ukuthi bengene endaweni ezijiyeneyo lemaplazi, kwathiwa abantu kabakhe balime bafuye abantwana behambe esikolo. Kodwa ke okusimangalisayo okwamanje ukuthi uhulumende usexotshana labantu bonaba owabahlalisayo. And these same people are called illegal settlers. Now, sibe sesizibuza ukuthi kanti what is an illegal settler after 19 years? Uhulumende ukwenza lokhu nje ngohluku ngesihluku esimangalisayo kakhulu ngoba abantu basuswa nje kungela court order, kungela notice, ama properties they are just bent down, crops at maturity stage are just abandoned, animals are just chased to the bush. Sibe sesizibuza ukuthi uma abantu bengavikelekanga, bengavikelwa nguhulumende, bavikelwa ngubani? The same people are asked to go and vote during election. But after election, this is what happens. Kathesi sikhuluma konjenje abantu bayabola abantwana akade befunda basafundi. This is a total brutality by a government of the people. Siyacela ukuthi whoever is doing this, whoever is behind this, must have a heart, a human heart, because what is happening is totally inhuman. Ngiyabonga.
Bakithi kunzima nangu isibanda hayi sesithwele nzima umbuso kamnangagwa usehlulekile mthuli lomnangagwa hayi sebehlulekile ukusibusa bakithi angikwazi ukuthi zaphile siphile njani lapha elizweni bakithi ngiyabonga.
Bonani balami be-Studio 7 bafowethu silusizi ngokwehlela oticha bethu kodwa into esibuya babuhlungu kakhulu ile ndaba ka-Obhedi osevuke enyamalele asazi ukuthi kuyenzakala kanjani mhlawumbe sobona uruzabuya bhekhi or sombona bhekhi or kuyogcina nje kuthiwa lapha okhonje lapha okwayenzeka ku-Idayi Zamara asethemba ukuthi kodwa uye ubuye ophephile. Mina ngisazi ukuthi ezinsukwini zanamhlanje umuntu sesikhululekile sesiphila kuzibuse umuntu sekhululekile abantu balwela amalungelo akho kubuhlungu kwenzakala kubotitshi ukuthi uvuke 1-31 uvuka everyday uchiya abantwana ubuye futhi ube MTN leli baphila nzima otitshi abaphila ukuthi amabhakede khona le makhaya baphila ngokucile nohulumende wezane serious akakhuphula amasoki sebone serious ukuthi wenza simo sibani nalo mfoti kakhulu osebaleke osesinyamalele kubuhlungu kakhulu azethemba ukuthi uzobuye ephila simo somnotho. Hey, sasenzima ngoba lento sayisayikhuluma lasekuqaleni ukuthi akekho umuntu ozoinvest, akekho umuntu ozohambisana izano ayithenjwa noma ubani. Akekho umuntu beyagcwala estrateg benzeni kodwa akekho imali bazoyithatha kuphi ngoba akekho umuntu oyithembeza. Le South Africa yesabune izizano mhlawumbe okuyi 10% indoda aqala lokho ngoba yonke into yezano yabona ukuthi ayikathembakala. Hayi into ethembakeleyo asethemba ukuthi bazozama ukulungisa mina kodwa ngibona phandle abantu beze bengena emgwaqweni kuphela. Into abantu iZimbabwe lozokuthi bengena emgwaqweni straight away bebhikitshe bestrike benze yonke into.
Labo gebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe. Inkampani yakwelemelika evakatshisa izethekeli ikakhulu eziyizitabane kwamanye amazwe. Isicunule uzulu wakwele Ethiopia ngohlelo lwayo lokuvakatshisa izitabane kulelo lizwe izitshengisa indawo zokukhonzela. Uhulumende wele Taiwan uthi usecelele Melika ukuthi limthengisele izikhali zempi ezichaya mpela kudilike. Le yinto esisolwe kakhulu ngele China lona elithi iTaiwan isihlengesalo esingamelanga esibe lilizwe elizimeleyo. Sizigqibe ezekuseni ngolunye lwezindaba ezihamba phambili eMelika. Ugatsha olubona ngezempilakahle kulelo lizwe luthi inani labantwana asebehlaselwe ngomkhuhlane wendingindi lonyaka seliqinise lafika kukhulu lanye. Lolu gatsha luthi ngokwakuqala eminyakeni ngamashumi amathathu edluleyo ukuthi inani leli lifike kulesi sibanga. Umkhuhlane wendingindi wenqatshelwa ngokuhlabisa abantwana, kodwa abanye abazali eMelika kababahlabisi abantwababo ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela esokunakanela ukuthi ijekiseni yendingindi ibangela umkhuhlane weDown syndrome. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi alikho iqiniso kulokhu. Siyabonga siyalibulisa lingaba livuka kanjani endaweni ezijeneyo zelizwe la kumagumbi wonke omane womhlaba. Siyalibonga siyalubonga uxhaso lwenu abasibukeleyo ku Facebook. Utanisa Blessing Dube uthi wena akwenziwe icebo izakhamizi zithole amanzi. Jason Maphosa uthi uvuka njani msakazi, hayi thina sivukile singabuza wena ngqobani lungelo nkomo ngifowethu lo uthi siyabonga. Giant Nyathi uthi wena linjani ngekhaya. Umusa Mazibuko uyangihlasela lapha uthi baba nkomo why wena ungafundi imibono yabantu, sengufundile umbono wakho Mazibuko. Sisemhlabeni mtakathixo bhayana othi wena iZimbabwe sifuna abantu bengene emigwaqweni kubhidlizwe konke siqale phansi. Gift Emma Molobiseng is watching with you, siyabonga Gift. Dolwane Super Sounds beqhiba izindaba zethu zekuseni bathi konke lokhu sizokulungisa. Hayi ke sizokulungisa mpela Zimbabwe omuhle, sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labomanyano we-European Union basola ukuthunjwa lokutshaywa kabuhlungu komkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni umnumzana Obed Masaraure. Ikansile yakobulawayo ithi ukusilela kwamanzi okuqhubekayo kuleli dolobho kubangelwa ukusilela kwamagesi elizweni athi ukwehla kwamanzi emadamu. Likhumbule zikhona ezakusihlwa 7 ntambama eyami impela viki isiqalele. Asidibaneni ke ngomvulo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Itshone kuhle.